umnanga kwena owazakala ngesikemo sakhe sokuthi ngwena loba ibizo lakhe lezombusazwe elokuthi Garwe wazalwa ngompandula 15 ngomnyaka 1946 eShabane idelobho elisesabelweni senkabazwe eZimbabwe. Wangena kwezombusazwe encane ngoba imuli yangakibo yayivele iphikiswa ngalo mbuso kahulumende kaSmith. Isiphathamandla seZANU-PF njalo enginobhala jikelele webandla leli kobulawayo uMnumzana Munache Mtutsa uchaza uMnangagwa njengomuntu ozithobileyo kusukela kudala.
Ukhokho Emerson Mnangagwa wazala ngomnyaka ka-1942 mhla ka-15 September eZishabane eMidrand. Endaweni azalela kiyo yindawo ephansi kwenduna omaphanzure wakuleyo ndawo. Uqale ezombangazi emncane sibili eneminyaka elitshumi lasitshiyangalombili ngo-1962 besevele esephakathi kwezaphu esesebenza esihlanganisela abanye ababephakathi kwebadlalela. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU ngo-Agasti 1963 engomunye wabasunguli baleli bandla. Ube ngumuntu obevele ehamba ngendlela yebandla, engumuntu ohamba ngendlela ekhethiweyo, ehamba ngendlela ekhangelela ukuthi abantu bebandla behambe ngayo kusukisela ibandla liqalisa lize lifike lapho elikhona.
UMnangagwa wahlangana lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngeminyaka yabo-1960 lapho amgcina khona ngakibo efundisa kwesinye isikolo kodwa esethuselwa ngabombuso wabahuquluzi benotho ngaleso sikhathi. UMnangagwa uthe esebona ukuthi abensundu babephethwe ngocuku waqala uhambo lwakhe lokuya empini lapho afundela ezebutho kwele Tanzania, China le-Egypt. Wasephindela eZimbabwe esezolungiselela impi yenkululeko. Ngomnyaka ka-1965 wabotshwa wagutshelwa ugodo kwalamula inhlanganiso ezivela ilungelo loluntu ezingabo Amnesty International lensonto yeRoma ekhokhelwa ngufather Liberio ezamncedayo ukuthi akhululwe ngesizathu sokuthi wayesemncane. UMtutsa uchasisa ngalokhu.
Kuthe sokungenela ababebona ngezelo bangenile abadala bebandla labanye ababebona ngendawo zokuthi abantu babotshiwe abantu abamnyama abansundu. Wagcina wasesila ukuthi abulawe basebesithi hhayi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe ayikafiki iminyaka yokuthi umuntu engabulawa ngoba bakhuluma ukuthi hhayi nginomnyaka emncane usesengumntwana omncane. Wasenikwa ukuthi ehambe eyohlala ejele okweminyaka engamathumi iminyaka le waseva ithemina leyo eyiseva under ama intolongo ezijiyejiyeneyo yokuhlanganisela iKhani prison. Kodwa uthe esejele lapho ubelokhu esiya phambili ngezemfundo zakhe eqhithisisa ifunda nencwadi. Wafika esikhathini sokuthi laye engomunye walaba wayephakathi abezemfunda ecine eseqeqesha nemfundo langama-programs ayenikwa khona phana entolongweni. UMnangagwa ube ngumuntu abantu wathotshwa kakhulu bebahlukumeza lapha besentolongweni. Ukusukunyezwa lokuthotshwa konke kwakusenzakala lokhu besentolongweni kwakumenza waba ngumuntu oswela ukuthi azwe ngenye indlela yakhe.
Ngemva kwalokho walubhekisa eZambia ukuya kwenza imfundo yokuba ligqwetha ekolishini ye-University of Zambia lapho aphumelela khona okwamagama. Ekubunjeni kwalelo bandla leZANU uMgabe wakhethwa ukukhokhelwa lelo bandla. UMnangagwa wasekhetha ukuba ngunobhala wakhe. Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthe uMnangagwa ulembali ejulileyo kwezombusazwe okungenza enelise ukulungisisa lapho uMgabe aba namaphutha khona.
Undoda olembali eqakathekileyo uma sinakana lapho esivela khona njengelizwe, njalo imbali yakhe iveza obala ukuthi ngomkhokheli onesifutha lokwakha isizwe, ngoba ungomunye wabantu ababa lengxenye ekuletheni kukazibuse kuleli elaseZimbabwe. Yikho-ke esifumana lakho uma sinakana lokhu ukuthi ngumuntu njalo osebenza kuhulumende wenelisa ukuba lethuba lokuthi athole ulwazi lezokuthi umbuso uphathwa njani.
Ngokugcitshwa kwempi yenkululeko eZimbabwe ngomnyaka ka-1980 uMnangagwa waphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo obona ngendlela zokuvikela kwelizwe i-national security. Kuthe ngesikhathi kuqala umbhuqazwe owegugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane zabantu basemhlubulini womandebelele kabazwe, abanye bamethela icala lokuba ngomunye wabanqanda iqhinga leli lokushabalisa isizwe samandebele lapho atho amazwi okuthi babusisiwe labo abalala uhulumende kodwa labo abangasoze balalele bazajeziswa kwabulawa abantu abaningi. Kodwa yena uyakulandela lokho esithi yena wayengasimkhulu webutho lo umongameli welizwe ngaleso sikhathi, esithi abantu nababuze owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Kuthe ngokubambana kwe-ZANU-PF lezaphu isithi bayi-ZANU-PF ngomnyaka ka-1987 uMnangagwa waba ngumphathintambo wendaba iphalamende lezemithetho. Ngomnyaka ka-2004 uMnangagwa wayethesa icala lokufuna ukugwenqula umbuso kaMugabe kudaba olwanikwa isihloko sokuthi yi-Tholoshe Declaration, okwenza abantu abanjengomnumzana Jonathan Moyo ababemsekela bagxotshwe kubandla le-ZANU-PF. UMnangagwa wadliwa kukhetho edolobheni leKwekwe nguMnumzana Blessing Shebundu kabili kukhetho luka-2000 no-2005 waze waphiwa indawo yeKhirumanzi Zimbabwe ukuba ayikhokhelele. Wakhutha kancane ukuba ngumsekeli kaMnumzana Mugabe ngo-2006 emhlanganweni we-ZANU-PF eGoromonzi lapho okwafakwa khona uNkosikazi Joyce Mujuru. Ezinye izikhundla asebelazo ngezithi ukuba ngumphathintambo wezemali ngo-1996, umphathintambo obona ngezemaphandle eni 2005-2009, lokuba ngumlawuli wedale lephalamende ngomnyaka ka-2000 kusiya ku-2005. Ngomnyaka ka-2014 wakhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli Robert Mugabe ngemva kokuxoshwa kwankosikazi Joyce Mujuru. Kuthe ngomnyaka ophelile wasexotshwa kubandla le-ZANU-PF esethethwe icala lokufuna ukugenqula uMugabe njalo lokungenelisa umsebenzi wakhe. Wasuka waya kwele-South Africa esifakela impilo yakhe ngemva kokuxoshwa ku-ZANU-PF eseke wafakelwa netshefu ku-ice-cream. Kodwa kuthe ngokungenela kwebutho kwezombusazwe waphenduka esekhokhelela i-ZANU-PF. Wagxotshwa mhlaka-24 Lwezi ukuba ngumongameli. UMnangagwa usezame ukwenza okuningi selokhu waba kuleso sikhundla okubalisela ukukhuga abamhlophe osomabhizimusi namazwe anjengeBrithani phansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business. Lokhu kugcizelele isiphathamandla sebandla leli uMnumzana Mabutho Moyo.
Njengomuntu omutsha yithi esukumezeke kakhulu eminyakeni engu-18 ezileyo kungela msebenzi elizweni ngoba besivale ilizwe sathi thina sizaphila singadlelani kuhle lamanye amazwe alezimali. Kodwa lokhu kwakumnangagwa usevele wakuvala wathi hatshi asingeke siphile singaphili lamanye amazwe emhlabeni, wathi Zimbabwe is open for business. Lokho osokwenze ama-investors aflokha ini ngobuningi bawo bezama ukuthi bevuselele amakampani abevaliwe. Lokho kunika ithemba lokuthi hhayi ikusasa yethu njengabatsha isisezandleni ezinhle.
Usethembise ukuthi ukhetho lwalonyaka luzobe lukhululekile njalo kungena kwethuselwa kwabantu njengalokhu obekufunzakala eminyakeni edlileyo. Ezinye ingcitshi zithi kulamathuba athe xaxa ukuba anqobe njengomuntu olesikhathi esesikhundleni njalo owancedisa umgaba okomnyaka eminingi. Kodwa ezinye ingcitshi zithi asazi ukuthi izola nkomboni phakathi kwakhe loTshamisa okhangelelwe ngabanye ukuba nguye onganqoba. Imele isithuthu sezinhle eHarare, ngiyikhipha eBhebhe.